Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande. Ube sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba. Ulamukela emsakazweni weStudio 7 olwesihlanu mhlazi ku-18 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-CCC lithi ukhetho olukhangelelwe ukugqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa uqondiswe kuleli bandla.
Siyakwazi umizanu sithwele nzima sisidliwa ivukubhubha kodwa lo nyaka hatshibo uchamisa le-CCC 1-1.
Kodwa ibandla lezanu PF lithi kulokuthula elizweni njalo amalunga e-CCC alwisana wodwa.
Thina njengezanu PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke be-former president they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu.
EleZimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso ye-SADC emhlanganweni walumanyano oqhutshwe eLuanda kwele Angola.
Ukukhethwa kweZimbabwe ukuthi ithathe le-position khona besazi mhlawumbe ukuthi kathezi iZimbabwe ikhangelane nokhetho. Ngibona ngathi lapha kuba yinto efaka ilizwe leZimbabwe engcupheni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngolwesithathu lwevikezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa okuqondiswe kumalunga aleli bandla. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lo mnumzana Felix Magalela Mafasmanda umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Akusi thandabuzithi ngobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfowethu omunye wama-champions. Abantu bezanu babekhanya kuma-video bekhupha bedabula ama-poster ethu. Sesibamba abantu abaningi sibahambise emapholiseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama-poster ethu. Amapholisa izandla zabo zibotshiwe. Bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa banjwe bedabula amaposta bathonisisiwe basejeli kulokho kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani izanu PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebe dliwe i-CCC sebedliwe umongameli wethu ubaba uAdvocate Chamisa. Akusimbisele muva lokhu kusipha isimpathy abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza alabe bebengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela. UNkulunkulu uyasebenza phela. Sile ama-billboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza bathele i-oil bathele i-petrol baze batshise ngomlilo. Silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapholisa aphongukhangela nje. Silabantu abatshayiwayo amapholisa aphongukhangela nje. Sokuphongufanana lama high court. Lezeki kwinto ndawonye. Silamapholisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi ngingabophilo umuntu. Sikhathe sikazakala ukuthi ungapi bayamtshintsha. Sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ubadubula. Lanamhla icala livuliwe abalandelwa ngo 2008. Kule Rizani okwakhala khona uThwandirayi abantu baqunywa izandla bebulawa amasotsha athatha over electoral processes ekuya fakwe eceleni yiko ke siyakwazi umizano sithwele nzima sisidliwa ivukubhuva kodwa lonyaka hachibo uchamisa lesisi si 1-1 abantu bathi ongasoyi kufeka.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC. Kodwa umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF uthi kulokuthula elizweni njalo amalunga eCCC alwisana wodwa.
Ngike nga boda boda endaweni zaseNjube lelo bengula ngale ngihlangana sibili labe ZANU PF befaka ama posters abo ngabona be TCC labo befaka ama posters abo ngabona lalabo abakhokhela kumama uValerio I think ngaphamansanga labo bele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo ukukhankasa thina njengeZANU PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uChiwenga noba uMohadi lo chairman wethu umama uMchinguri kubuye even lo secretary general waba uOben Mbofu bonke beforma ipresidium they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu umuntu ozatholakala esenza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sabe yedwa ngoba thina njengeZANU PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokho abakuthi free and fair ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu kodwa sesibabonile amalunga aweTCC bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekuletayo ngibonile ngale enkulumane ngale kulo sisi wethu uSoneni elobhudu wethu uOstalos bonke bengamalunga aweTCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona phana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama demonstrations khona phana so nxa even sokushisana lama billboards kukhitshwa lani bengafuna ubana bekhombele kithi thina ngapha iZANU PF asikho khona ngale thina ngoba abantu abona bathi khona kulamanye ama candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo
kuke kwaba lezi hlakalo yini kuba njale ZANU PF lapha bangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini
manenge ama posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abeTCC labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama videos ku social media isebenzise chickenini yabona kwakuseletshe gudu nxa ngaphamanzi esadabula ama posters ethu senza logo lalogo kwathathunywa ngumanager kunenye engawuqamba khonapha ekobulawayo ama posters ethu ahlale edatshuliwe njalo nje siyakubika khona kwemapholiseni kodwa kwesikhathi nxa singela bufakazi abantu kuba nzima kathi ngikhuluma so ingatsha zethu ze security ku ZANU PF zibhizi zixwayisa abantu bonke ubana bakithi ofuna ukwenza umhlangano kumbe i-road show kumbe kuyini sicela libikile amapholisa masinyane kwenzelwe khona ukuthi i-application ukwenzela ukuthi ku-approve ngoba amapholisa kabalani lokuthi iZANU PF kumbe i-TCC kumbe i-ZAPO kumbe i-MRP ba-effecta umthetho njengomthetho lathi sinje sile more than 90 cases where sehluleka ukwenza imihlangano yethu ngenxa yokuthi sasingenzanga ama-procedures ngendlela efaneleyo.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF obexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkomo.
Asambeni madoda
siyovota. Sivote ngenkomo.
Asambeni thina kwedagi.
Madoda siyovota. Sivote ngenkomo.
Asambeni thina kwedagi.
Madoda siyovota. Sivote ngenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
ELeZimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yeSADC emhlanganweni walumanyano oqhutshelwe eLuanda kwele Angola. Lokhu kutsho ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osekusikhundla lesi esekela umgcini isihlalo ongumongameli wele Angola. Kodwa abanye bathi iZimbabwe ibingamelanga iphiwe lesi sikhundla ngoba ibhekane lokhetho olulakho ukuhlupha kugcine kudingakala ukungenelwa kwayo iSADC. Ngokunjalo bathi iSADC eyingeke ingeke ibe ngumlamlankuzi ozimeleyo kudaba lweZimbabwe uMnangagwa engumsekeli kaMgcinisihlalo. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu njalo elandela ezombusazwe uMnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Ukukhethwa kweZimbabwe ukuthi ithathe le position khona besazi mhlophe ukuthi kathezi iZimbabwe ikhangelane lokhetho ngibona ngathi lapha kuba yinto efaka ilizwe leZimbabwe engcupheni ngoba kwenza ukuthi kulethe iconfusion eningi njalo sekusenza ukuthi kube le confusion eningi ngoba kungani abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungani kungalindwanga kwaqala kwadlula ama election andubana ukuthi bese kusiyakhethwa ilizwe leZimbabwe
njengoba uMnangagwa esengumsekeli kaMgcinisihlalo weSadaki lapha kungadingeki ukuthi iSadaki ingenele kudaba lweZimbabwe ubona iluphatha njani
indaba le isivele yatsheka babuNkomo ngoba nxa isivele sinje isikhumba zona impawu zokuthi abalandeli noma ngithi abapart of iSadaki laba sebevele batshengisela sobala ukuthi bona umuntu abamsekelayo ngumnumzana uMnangagwa so okungangokuthi lapha sekuvele nje into yakhona yatshengisela ukuba xalunye yangasatshengisela ukuthi sekungaba le ndlela yokuthi mhlawumbe kube kuvele iqiniso phakathi kwento le ezabe sihlongozwa noma le nto ezabe sikhulunywa ngaleso sikhathi. Kodwa engibona ukuthi ngisaphinda njalo ngithi liphutha elikhulu leli lenzwe yiSadaki.
Lona ukhetho lweZimbabwe Dube lukhanya luzahlupha mhlawumbe kugcine kuyiwa emthethwandaba njengakukhetho luka-2018 ngoba kunengi abamabandla aphikisayo abakhala ngakho abathi akuqhutshwa ngendlela. Alubana kuthe kwaba njalo kwaba lokudonselana okunjalo inhlanganiso esifana le SADC le African Union kuyabe kumele ziluphathe njani zidlale ndima bani kudaba leZimbabwe.
Nxa sesikhuluma udaba lomavoti babuNkomo noma sithi imphumela yamavoti uhlupho lapho luzaba khona ukuthi iSadaki kathethi inje iyangena noma ngithi la amanye amazwe angena ezama observers kodwa ke iZimbabwe is a sovereign country okuyi statement esivame ukuthi sisizwe nxa sokufika kuleso sikhathi ukuthi iZimbabwe is a sovereign country elemthetho yayo ele constitution yayo njalo elezimiso zayo zelizwe efanele ukuthi zilandelwe okuyizimiso zayo zena lezo ezilandelwayo eziyabe ziphethwe kakhulukazi kathethi nxa sikhangela sithi yi leading party okuyizana PF so okungangokuthi nxa kungakaze kufike mhlambe impawu zokuthi kulodlame elizweni akusoze kube lula ukuthi kuze iSadaki izingenelele endaweni laseZimbabwe ngoba imphumela izabe isizimphumela nxa kungabe kulohlupho sekungane kuyiwe ukuthi akuyiwe emacourt nxa isidlule emacourt except nxa kulendlela etshengiselayo ukuthi noma iTCC noma izaphu noma yipi party eyabe itshengisela ukuthi iwinile iyabe iwine ngeimagine enkulu bese kutshengisela ngale ndlela noma mhlawumbe sekungathi sokufika enye indlela yokuhluthina umbuzo ngezinye indlela lapho engagcina isingenela khona iSadaki. Kodwa yona imphumela yona ngokwayo angiboni ukuthi imphumela yona ngokwayo sekungaze kube khona into engenziwa yiSadaki. Nxa kusafana ukuthi ku-announce imphumela noma kusetshenziswe lokho okutholakaleyo kumphumela yokhetho.
Alo ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube olwela amalungelo oluntu njalo elandela izombusazwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa athi kubhubhe abantu abalithumi lambili engozini zomgwaqo wekhefu lamaqhawe lezomvikela ele Defense Forces Day. Isikhulumeli samapholisa umsekeli kaSkomichi uPaul Nyathi uthi inani labafe nyakenye ngekhefu elifanayo elabantu abane kuphela lehlile kodwa ingozi zomgwaqo bezinganeno kukhefu lalonyaka lanxa ababhubhileyo bebebaningi kulanyakenye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga lamuhla uzakuba eseinsiza esigabeni seMatebeleland South lapho azakhokhela umhlangano wokudinga usekelo kukhetho lwangevikezayo. abancintisa bemele ibandla lezanu PFA insiza ngomnumzana Space Thole lo Farahita Rubinga. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njanonke, hayi siyajabula umsebenzi eliwenzayo kuzani phambili ngokusethulela izigaba ezilahlobo. Mayelana ngendaba zokhetho, hayi nabona abantu abalenkinga ibana abantu abavotisayo la. Commissioner le yokhetho le yizanu PF ya commission le. Ya kumhlophe kuyacaca ukuthi commission yana is working under zanu PF. Akula bandla elingabusa 40 something years. Loko liwina liwina. Kuyacaca nje mhlophe ukuthi labana abantu abavotisa laphana ngabantu bezanu laba. So ngeza kuze kube winise enye iphathi bavele bazalo kube loko be yirigeli zami, loko be yirigeli zami, hayi hayi. Ngiyacaca nje mhlophe ukuthi hayi kusaselokuzima lapha. Njengoba kusaphethe balabana abantu abakhona pha kucommission yokhetho. Abantu bezanu laba. Batshelwa bana ukuthi wenzaniso. Hayi kunzima bakithi elizweni lakithi. Lizwe lakithi linzima kakhulu. Sizoba izigcila. Angazi ukuthi kuyazibophelela kuphi. Angazi kuyazibophelela kubantu elungenaleyo kwaye kube izigcila. Hayi ngiyabonga.
Studio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu sibingele labalaleli. Kuyadumaza kakhulu ukuzwa izinduna zifosa abantu bakithi ukuthi bevotele izanu. Kodwa ngemva kweminyaka engaka izanu PF yehlulekile. Lazo izinduna ziyakwazi izanu ihlulekile. Bengajabuliswa bona ukuphiwa izimadlana namaveni labahamba ngawo emgwaqweni efileyo efuleyo. Izanu besehlule uyimentena leyo migwaqo. Bethi lathi esingatholi lutho siyivotele izanu ngenkani. Abasiyekile sivotele i-change. Ingane zethu siyazibona ziyahlupheka. Imfundo kayisibekho ngoba kufunakala ama-youthful esikolo thina asisebenzi singabazali sikwazi ukubhadelela abantwana isikolo. Akula migwaqo bayibona, akula zibhedlela, akula manzi, akula magezi. Imisebenzi ayikho. Ingane zethu zifola ulayini ku-passport office zifuna ukuthatha ama-passport ukuthi ziphume ziyedinga imisebenzi eBotswana. Yini yona leyo induni yokuthi zivotele izanu ukuthi kuqhubeke i-5 years ingane zisiyakuwe zikafikeni eBotswana kumbe siyadliwa zingonya zamke South Africa zitshiswa ngamathaya South Africa. Yikhona kwabathi sikuvotelele khona izanu. Kodwa laba akwazi ubandwa lo Smith bembangisa into efana nanale. Nathi sisikhadile izanu lebe siyekele sivote umthandayo. Bengasibambi inkani. Thina sithole lutho ngezanu. Izanu isikhiphe isithunzi namazibhabha. Sesifuna i-change. Siyabonga.
Ngiyabingelela enkundleni zokuxhumana. Studio ngibonga leli thuba lokukhuluma ku-Studio 7. Ngigqugquzela wonke umphakathi ukuba nasiphumeni ngokuningi bakithi siyevota. Nabala e-South Africa asukumeni siyevota. Ababhalisayo ukuvoteni singalahli ithemba. Kuzosilungela nathi one day. Siyevota abantu bakithi. Ke sikhipheni leli qembu kudala labuse singakazalwa. Kunezithembiso zamanga. Izano inezithembiso zamanga ezingasiphi indawo. Khona lapho ngomanje siphila e-South Africa kwamanye amazwe. Sishiswa everyday, sibizwa ngamagama angasile, sihlupheka, sigijima waya everyday, asilali, silala wenyona, but sinelethu elizwe okufanele ukuthi mhlawumbe ngani siyasisebenzele lisiphilise, liphilise nabantwabethu. Imigwaqo ifile, akunamanzi, akunagetsi, but baloku abeveza izithembiso zamanga bethi bona bazolungisa ilizwe after ukubhoda. Angeke bantu bakithi lize likhohliswe ngempuphu, likhohliswe ngenkomo, lezi lizinikwa everyday. Lizolenzelani lezi zinto? Amafemu afile, ayiphi imfundo, imfundo iphansi. So akumtshela ukuthi wena kunguwe oya kuphuma emzini wakho uthi wona uyavotela izanu. Izanu lo oyivotelayo ukuthi izovusa liphi ilizwe, ngoba leli lizwe yalihlukeka wona ungakazalwa, usuzugugile, washiya abantwana wazoba ugogo singaka. Kwazoba umkhulu kulwa kubukisa iqembu eliyi-1.
Studio 7 ngizathanda ukuthi ngikhuthaze laphana abantu beZimbabwe ukuthi yiso isikhathi sokugcina, first and last bantu bakithi, esihambeni siyovota sambeni siyovota bantu bakithi first and last bantu bakithi sivuse namakhanda sivuse namakhanda sesikubonile esikufunayo lesingakufuniyo so isikhathi sokucila bantu bakithi ukuthi siyovota sikhuphe lishiti likamnangagwa le esiyibonayo le bantu bakithi sambeni siyovota sivotele iqembu esilibonayo ukuthi liza lobuhle siyekeleni lokhu esikubonayo bantu bakithi kambe another 5 years kuthi ezobuya sitokhe siphila kanje bantu bakithi sivuse namakhanda
Studio 7 siyabonga kakhulu ngendaba ezinhle esipha zona sithi kubalandeli be-Church Champion cela fikisa abalezungile abaleseduze kufikisa ilizwi kumthungameli u-Advocate Nelson Chamisa ukuthi angalahlekelwa ngabalandeli abaningi nokuthi enze iphathi ingazathi nyamba ama-church kuphela lathi abemabhawa sicela akakubonga kuthiye kudathi uyasithanda uyasifuna lathi esilandela ezomdabuko ezamasiko esithethelayo emakhaya lezinyanga zethu ezelaphayo sibela lathi asifake phakathi bakithi ngoba thina bemabhawa abanye sesinganasebo bantu lapha kuye so lokhu ngibona ngani ungambiselela emuva but kuyabisela abantu emuva sicela nxa ebuya lapha kobulawayo lathi asitshele ukuthi uyasidinga lathi siqakathekile ebandleni lakhe siyabonga ngimbo tenzite
iyo ngibingelele emsakazweni ngigqilazi mfo amanxiwa okhulumayo ngibuya phansi le maphisa sanibonani balaleli sanibonani basakazi bethu ku-Studio 7 yiba kwethu sokuselamalanga selamalanga nje ambalwa ukuthi siyokhethela sicela kuzakhamizi kunye nalapho kufinyelela khona umsakazo nabawulalelayo emafonini ukuthi bani bakithi ningadideki ningasichitha isikhathi ningamoshi ithuba votelani umuntu ozoshintsha ikusasa labantwana votelani umuntu ongekaza ahlukumeze abantu njengoba esenza umnangagwa umnangagwa makaphume asikhathi asinandaba ukuthi kungena bani njengoba singabantu basemathebeleleni vele noma kungangena bani wasemashonaleni thina akuzusiza ngalutho kodwa ke inqobo nje makungase kuphume lababulali laba ukwenzela ukuthi mhlambe kungabiye kushintshe makungashintsha le system ekhona mayingashintsha le system ekhona bese kuthi wonke umuntu oyisizwe sabamthwakazi nesizwe sasezimbabwe babuyele ekhaya abantwana nabantu abadala bayothatha iindawo zabo
Studio 7 nja hayi siyaphila nje ngiphawule la mina hayi abantu kasikeni sikhuleni asike sikhuleni i-43 years not a joke lokho kuvotelwa into eyi-1 engalamphumela ambona ukuthi kukhona umuntu ophilayo esikhathini lesi esiphila kiso sakhuluma ngebandla leli ngisabuke likhuluma ngegama elizano ngisaba nje lokukhipha emlonyeni wami leli gama ambona ubaba lo mthuli angicabangi ukuthi umuntu o-right kahle kahle ngendlela engizwa izenzo zakhe le khuluma zikhulumayo asezonkuluma ezomuntu o-right omdala ophilayo olabazukulu labantwana abahluphekayo abangaphandle kwelizwe hhayi kambone ambone impela lalowo bhuti lo okhulumayo ukuthi khona hhayi ilizwe li-right sesenze lokhu lalokhu hhayi ambone ukuthi umuntu ophililelo uma uphilile kufanele ucabange ukuthi why kahle abantu bebaleka bonke bejampe elukuzeni i-border bekhetha ukubulawa bekhetha ukuthishwa bekhetha ukulinyazwa zingwenya babalekani kufanele ucabange layo ubaba wethu nalo nguye osiphethe ikhanda limhlophe for nothing umuntu okufanele ecabange ekhulu mashathi into okhulumayo
Siyabonga zulukandaba lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Le balaleli yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington DC. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika. Sokwedlule amalanga alikhulu kuqhamuke impi phakathi kwebutho leSudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces, njalo ngaleso sikhathi abantu behlelwe ludlakela olungelangqondo oseludale umdubo olukhulu, kutsho ummeli weleMelika kumanyano weUnited Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Inkulungwane zabantu aziselamizi, abantukazana badutshuliwe ezitaladeni, abantwana sebezintandane, abanye babanjwa ngamandla ukuba ngamabutho phakathi kocuku, abesifazane badlwengulwa kabuhlungu. Impi le isimise uncedo olubalisa amanzi, imithi lokunye umgqoka empilweni kaZulu. Kulobufakazi bokuthi amabutho e-Rapid Support Forces lamaqembu asebenzelana lawo aqhubeka esenza ucuku esigabeni se-West Darfur. Elemelika liyaluchothoza loludlakela oluyisikhumbuzo sombhuqazwe womnyaka ka-2004 esigabeni se-Darfur, kuveza u-ambassador Thomas Greenfield. Siyakhathazeka ngobungozi obungaqhamuka ezigabeni ze-North le-Central Darfur, kakhulukazi ngokubuthana kwebutho le-Rapid Support Forces lamanye amaqembu bucwadlana lesigaba se-El Fasher, okungaba ingozi kulabo abangakhonzi ukholo lwesi-Muslim. Siyakhathazwa yimbiko ethi kulamaxuku ahlomileyo avimba abantu ukuthi basuke esigabeni se-Darfur besiyadinga abangaphephela khona, ukubalisa lelizweni elingumakhelwane ele-Chad. Silomlando hathi okukhuluma nje kuphela ngelungelo likaZulu kodwa ukuvikela lawo malungelo, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Ngokunjalo kumele sikhuthaze amaxuku la ukuthi alandele imigomo ephathelane lokuvikela abantukazana. Elemelika kunye lamazwe adlelana lalo acebisa amaxuku la ukuthi abeke phansi izikhali. Kusenjalo, elemelika njengelizwe eliyilo eliphathisa ngokumqoka kweleSudan lisebenza gadalala ukuncedisa izigidi lezigidi zabantu asebebalekele imizi yabo lezigidi eseziphephelele emazweni angomakhelwane. Imigoqo emele ilandelwe eyokungenisa impahla elizweni leSudan isiphuzise ukwethulwa konxedo, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Sikhuthaza iziphathamandla zakweleSudan ukuthi ziphangise ukupha amaviza abasebenza ekuphathiseni abantu ukuze uncedo lufinyelele uZulu weSudan lokungenisa elizweni kokudla leminye imitshina. Kumele sonke sikhuthaze ibutho leSudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces ukumisa ukucithwa kwegazi lokuhlukuluza uZulu weSudan. Akula sesombululo sokulwa esiza kuba khona, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Ukuthula akusoke kwalinda elinye ilanga. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Hayi bakwethu, isikhathi kasisavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi ukhetho lukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa uqondiswe kumalunga aleli bandla. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi kulokuthula elizweni, njalo amalunga e-CCC alwiswana wodwa nje kuphela. LeZimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcinisihlalo we-SADC emhlanganweni walumanyano oqhutshelwe eLuanda kwele-Angola. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Kodwa silazo ezinye ntambama nsuku zonke ngo-7:30. Olivalelisayo lifithela impela sonto elithukela nguChris Gandela.